Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo umhlaka 15 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Yethina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngokwazi uzakhokhelwa kungaba yinto engahlupha.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje ntungameni.
Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhijelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo, kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi uMnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, uNkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party kunye loMnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxe lesinye sezikhulumeli ze-NPP uMnumzana Methusele Moyo.
Yethina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngokwazi uzakhokhelwa kungaba yinto engahlupha, kodwa into ezakhulunywa sithemba abasikhokhelayo ngabantu azobe le-experience kwezombangazwe azabakwazi ukuthi bekhulume bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo.
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. So sokusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo besike khuluma la ucabangayo bakufisayo. Iliso asikhayele ngalo lati ilisho esimkhayele ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakhu lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu bese kusengamthembi ulati yena olwakhu uhlelo vele ngolwayo.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle amaprovinsi akhetha inkokheli i-National Executive ikhona. Okokusena yi-Congress i-convention yokuyagcizelela ngubuya confirma ngubuya endorse isikhalo ukuthi ngaba khona emalangeni alandelayo. Yonto ezingxoxo ezinye ezade zisithathela isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu abakhokheli bethu bebambekile. Besifuna ukuthi siphe lokho okuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekwobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamakoalishini kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Besithi ukuthi ikoalishini yaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izani kuyeke iphume esikoleni abantu babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akuqondakali kakahle abanye bangathi besiyale besiyale. Babona uhlupho esilalo kakhulu ngoba ngathi abantu laba uma-political parties basuka babe lomkhumbulo omncane bakhanyisa izikhundla zabo bengasakhangeli ukuthi abantu bezimbabwe bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela
wele kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle hayi angibona kulohlupho olukhulu ngoba abantu bengavumelana ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu kayo ngathi udaba lebaphakathi kamogen zwangirayi lo mduru lo tenda ipidi yamabizo esikhathi yawathola nxa uhambe ebantwini kodwa ke ngibona ngathi mina bonabo bantu nxa bengavumelana kubele ama-misunderstanding acacileyo into le ngibona ngathi ayizoze isikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi wele selandela ama-izwe ayi-principle ukuthi umuntu oyabe nanzele ukuthi ngiyole support eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele. Okwakathesi angiyaqiniso lokuthi umduru le-support enginganani ku-ground angiyaqiniso lakho. Kodwa ingxenye umuntu esiyazibona ungathi isapoti ulayo sibile ekhanyayo ngumogeni cwangirayo ungathi uyakhali kulani kodwa umduru angilashiwa njengoba yangaze angene kwi-election leyo utenda ipidi wela ipati entsha ngangaze angene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuwangena ekhetheni wabona labantu abamlandelayo ngumogeni cwangirayo.
Manje pho abathi umnumzana Cwangirayo usele minyaka ephosa ukufika amajuma amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye kodwa nxa mina ngikhuluma ngomogeni cwangirayo angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe ngikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngicace lapho nxa ngikhuluma ngomduru laye ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kona abantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono ngaboneka okuqakathekileyo kodwa ke liqinisa ukuthi umogeni laye umogeni cwangirayo sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye ngathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
yikudibana kuhlelo lweze maphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngevike edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba
Nkomo? Bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha komadlambuzi owapho ngokuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwase kulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akomadlambuzi emastendini lapha abahlala khona asewatshintshwa abangamahostela amastendi akamama obekade ngu-headmistress kusona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa wafa kwaso kuhamba njani?
amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizivelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda kulapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwakhe kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu basiya khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ekuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezulu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadeti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba we-trunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambuzi village naleyo kade kusenzelwa kuyo umsebenzi kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egijima esiye emapholiseni esiyangifana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bagijima ke abafana baya emzini wakhe behamba laye bafika baya kuya ke le-trunk naleyo eluhlaza egcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe khona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona yini okukhitshiweli kubonile okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besitsho ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana abatheke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba lawo kuhlelo ncube siyabonga
ngiyabonga inkomo ba
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lowake wabanga ukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo onguntunga milinko
Siyabonga ntunga milinko mo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje Siqoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwezek silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Dadewethu ke uHonorable Khumalo nabanye bese beyalala udaba lolu luhlalele phansi eParliament hayi bakithi kulesikhalazo esinje ngoba ezizikhalazo ziyabe ziyizikhalazo ezinjani eziqinisekileyo ngoba khona phamele ucelela amaphepha okuceleni izincwadi lezi ezokuyarejista ukuvota aku-affecti bantu be-DC kuphela kuya afeta lontanga abezana uphefuthi ngoba labo banjalo futhi labo balotha labo basale ezizini naso zabo labo bazadinga futhi izincwadi zalezi zokulokuza so into egoqela umuntu wonke isizalwane sonke saseZimbabwe yikho kokuqakathekile ukuthi bona asikhange nenze bona iplatform esisebenzisayo ukuthi sifake into lezi yiyo yini njalo izasinika impumela na ngoba kupho ngokutshengisela nje kwesi sikhathi mina ngihlala zithi bona kwesi sikhathi yikuzichithela nje isikhathi sabo kukanti-ke kule ndlela ezibalulekileyo ezingalandelwa ukuthi udaba lunjani lufike luzwakale kuhle
ye mphenduke kuwe ungaqhubekela phambili
ngiyamuzwa ngiyamuzwa uonavumne wethu babuchuma kayisilo qiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka-2013 sahlaba umkhosi njengabameli baphalamende ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izanu yayibisa amabhasi ithwele abantu bezanontanga labomama labobaba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena bezanu bathathe lawo lezo zithupha barejiste njengamavota bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini sisale lokhu esimile thina esimileyo uthi kuyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambebe ukuthi khona sisesebhizi siyaqedisa lokhu kade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lwelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izeki luhlangothi lezanu PF so umakarawu kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanquba kakudinga ukudela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuphule
Mnumzana Chuma uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela
andiyabona lokhu yinto ezenza ukubona sibhoda siloku sibhoda indawo eyi-1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthengisa ukuthi bona vele thina lathi njengezanu PF not izanu loke sithi zanu ngiyakudala ngathi sithiwa izanu PF izanu PF lathi sinje sibethi nemisolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uluningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu PF bebengabantu abayevele lawo besebengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda loku ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi ona even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ungawina khona u-honorable uTendai Biti uningi olwalumvothela kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abesesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu PF bathatha izikhondi zokuzanu PF lanko loku ngakuphikisa kutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuma ngayo miningi kakhulu lami nginje kimi lapha eTranandabampopoma ngakubamba sobala kodwa kana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota bemgxamuze omunye ku-inki laphana ujesu uthi sevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa umatheka-ke ngentuthana besizuthuna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisi idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashophu u-vice president impoko athi angama-shoppis ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube lo msindana lowo bahle begijiluka phakathi uyadiliza bengene phakathi bebhuthi izinto bethatha izinto abanye ngabathatha utshwala abanye ngabathatha lokho lalokhu so yikho ngithe mina into eqathekile ukuthi asikhangeleni bona yipi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondiswe into le?
Uthi kuya kuthela intutu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko honorable vice president, kayisilo qiniso lona lelo. Bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba abantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC? Kayisilo qiniso lona. Njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa, asikaze sibone intutu ezihitshayo ezitelwayo kuzanu. So lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho. And isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intutu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu oludumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kumkhosi osanda ukwedlula owebulawayo Arts Award.
Ayi, sibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyesikhokhelelayo ngesikholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyesingobisileyo kulokho. Sibonga kakhulu nabantu ade besibhotela, labantu abasisapotayo.
Yuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides album le, we also did a concert yabo mama esayibiza ethiwa Women of Valor mhlaka 1 May eMusic Academy koBulawayo. So ku concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa, but siyadonselana labanye abesifazane.
Yuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory, ngoba ukumathathe SFM and abantu naye bayithakazelela izinto ngihamba siyihlabela senza i-live, bayayivotela khonokho kuyasitshengisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana. I think khonokho kuyatsho ukuthi bayayithakazelela kuyobona la into engisho la.
Olayo kumbe ubuqalisa yini?
Okay, bengivele ngihlabela nje kodwa le album efumileyo i-album yokuqala engiyirekhode ngingedwa. Bengike ngifithele amanye ama-artist, but this is the first project eyokuqala ngingedwa njengoLorraine Maplanka. So kulelo dalade kulemakadunyiswe lenye ethiwa ngumakhathende kajesu, it's a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega, but i-title yayo ethiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo ezazitshintshayo ukuthi zichase.
Ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo o gospel okukhonza
Alright. Ulorene Mablanga Street, ntombazane yakhulela kuBulawa. Ulorene Mablanga Street izizulu umsebenzi. Kodwa ngingu Mrs. Thothombe yendile. Nendele ejaheni elihle elithiwa Blessing Thothombe. Onguye ngisebenza laye kakhulu. Umanager wami, nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ukuthi ngiliKristu ngazalwa kutsha ngathengwa ngegazi likaJesu. And I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo, ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakho iphimbo direct.
mana ngihlabe.
Okay.
My feet were higher than the mountains when the Lord sanctified me. Singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down. Singing glory, hallelujah, when the fire, when the Lord sanctified me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela.
Okay.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphakeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu, yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke, ingoma yokholo. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabanda aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.